ngalichona njani izulu kandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Stanley Torima ukhansida wedede. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Salubonani Mahlabezulu.
Ungasitshela mnumzana ukuthi udubo esizwa kuthiwa lilalo olwesikolo luhamba njani?
Isikolo lesi sithwa yiSeroy Wellings Primary School. Sayakhwa isikhathi samakhiwa sasinjonge ukufundisa abantwana bamakhiwa kuphela. Le enrollment from grade 1 up to grade 4 babezaqedisa grade 5, 6 and 7 bekoBulawayo. Uhulumende wethu wathi ngokuthatha uzibuse then wathatha isikolo leSeroy. Khathesi sile enrollment ye ECDA up to grade 7 abantwana bonke isikolo sona lesi bayi 218 but kulezi nje ezokufundela ezingu-4 kuphela ngesingizi 4 classrooms. Abantwana abaningi bayafundela phandle kuhlanganisa yona ECDA ngona bayafundela phandle, ama grade 5 afundela phandle, abantwana abaningi bafundela phandle. Isikhathi sezulu kuyabe sokunzima.
Manje ubusithi kwenziweni?
Kade kuyisicelo esigabeni lesi esewange district ukuthi ukuthi bencedise isikolo leseroy. At least kuyafunakala about 2 by 3 classroom blocks ukwenzela ukuthi abantwana beyeneliswe ukuthola indawo izindlu zokufundela ezikwanileyo. Lokhu ngiyakucela ama-stakeholders wonke akuwange district ahlanganisa bowange colliery, amachina agcwele ekugebheni amalahla laphana ewange. Labanye bonke bangakwanisa ukuthi besincedise bomakhomo bonke laba. Siyacela sibili ukuthi bephathise ngenxa yokuthi upresident uyakhuluma ukuthi akula ndawo kumbe umuntu omele ukuthi esalele emuva. Indawo le yedede especially isikolo sona leSeroy Wellings Primary School sisalele emuva kakhulu. Akusake kube lesakhiwo evasinzi uhulumende take over isikolo sona lesi. Siyacela sibili ukuthi besincedise le building material ezakamizi zedede zizinikele ukuprovider ilabor ukusebenza isikolo sona lesi ukuthi izindlu lezi zokufundela zibe khona. Abazali bazimisele ukuthi baza provide labor, they will do everything. Basadinga okunye okuyizinto lakho okuthi even laba engibacela ukuthi besincedise bazathola labo okunye kuyabe sokubuthaniswe labazali. Ngiyacela kakhulu ukuthi at least wange district sifake amakhanda ndawonye sizame ukuthi siyakhele abantwana besikola izindlu zokufundela. Siyakwanisa ukuthi futhi sicele even iZimbabwe Defence Forces siyawabona bayayakha kwezinye izikolo, bayayakha kwezinye indawo. Okwakhathesi ngiyacela nje even uminister u-Evelyn Ndlovu nxa elalele uminister we-primary and secondary education ukuthi hayi even lingaziwuyela lizabona ukuthi isikolo lesi sisemuva 2 behind kakhulu. Thina njengama-councillors, mina ngime-councillor, yithi esibona izinto ziyayo ziku-ground. So thi sili ilihlo singamehlo enyu. So lingazwa sesikhuluma umoya ongarayithanga even nxa lingafika esikolo sangona siphi isikhathi lizabona ukuthi abantwana bathwele nzima. Abantwana bathwele nzima kakhulu, akhula kuphonguba nje isikolo lebizo. Abantwana inhlanhla nje kuphela bengalunywa lezinyoka ezinye indawo lapha bafundela khona. Hayi, kuyazwisa usizi. Ngiyacela uhulumende ukuthi engenele especially ekuyakheni izindlu zokufundela. Kulababalisi bangu-9 ababalisi bona laba baminyene lapho bahlezi khona lako akula futhi lezindlu zokugcina amatishara. So hayi, isikolo esifuna ukuthi abantu basebenzele ndawonye ukuthi isikolo lesi size sibe yisikolo because okwakhathesi ayisosikolo esigcweleyo. ECD up to grade 7 kukule 4 ama-classrooms kwele ukuthi lesi size lapha edede. Ngiyabonga.
Lo ke bekungumnumzana Stanley Torima ukhansila wedede ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilala.